o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ama reforms aqade ukuthi ngona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already in favor of one umnanga kwa, so sithi kona kunjani kube la ama reforms first so that the political playing field ibe level.
Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance zitshengisele ezitaladini zeHarare zifuna inguquko emthethweni oqondisa ukhetho.
Umhlangano wethu wakuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakobulawayo uthi sihlangane lama-aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination code. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane besiza lezinto eziqondileyo.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, bahlangene lamalunga amabandla wonke akobulawayo akhangelele kuncintisa kukhetho lwalonyaka. Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngummeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa zigcwale ezitaladini zeHarare zifola njengendlela yokuveza izikhalazo zenguquko eziyifunayo kuziqondiso zomthetho olawula ukhetho ukuze ilungisiswe andubana kwenziwe ukhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa lapho abasekeli bamabandla omanyano owe-MDC Alliance betshengisela edolobheni leHarare namhlanje emini. Ekhuluma labasekeli balomanyano, umkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze livume ukuqilibezelwa kukhetho lonyaka, njalo bazaqaphela ukuthi izekhi ilalele izikhalazo zabo. Uphinde wathi ukutshengisela kwanamhlanje kungokwakuqala behlela ukwenza endaweni zonke zeZimbabwe. Phakathi kwezikhalazo zabo bathi kumele zilungisiswe zigoqela ukulungiswa kwamaphepha okuvota, ukuhlonziswa kogwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll, lokuthi abebutho bangangeni endaweni zokhetho ngoba bengethusela uZulu ukuthi avotele ibandla le-ZANU-PF. Omunye wabakade betshengisela umnumzana Jabulani Ndlovu uthi lezi ndaba nxa zingalungisiswanga ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo.
Ama reforms aqade ukuthi ngona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already in favor of one umnanga kwa, so sithi kona kunjani kube la ama reforms first so that the political playing field ibe level, wonke ama political parties and ebe leko access to everything that is being assessed by umnanga kwa and his ruling party.
Ilunga ledale lephalamende lakobulawayo uJesman Thofa uthi abakusolayo kakhulu yikungalandelwa kwezisekelo zombuso emalungiselweni okhetho, njalo bekhangelele ukuthi iZEC ilandele imithetho ikakhulu edabeni logwalo lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll.
That is liyabona abapronounce ama elections lawa ukuthi azaba khona, kuzaba le nomination code futhi mhlaka 14. Okukhona yikuthi ngaye abantu ama principles njengopresident, even umember of parliament, kuyafunakala ukuthi wena ngaye uhambisa iphepha lakho ele nomination ufake abantu abakhona ku voters roll. Manje sizabe sibakhangele ngapi ngaye voters roll ingakaphumi? So yikho okunye kwezinto okwenza ukuthi sibuye ngakhethi sive lokutshengisela lokhu khona.
omunye wabasakhulayo umnumzana Nkosilathi Juwane uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alandele okufunwa ngabantu hatshi ukuba ngutando kayiphikiswa. Umnumzana Khosa Sizibayena uthi kuqakathekile ukuthi abebutho bengangeneli endabeni zokhetho.
Thina sithi hatshi amasosha akaphume kasuke ezeke engangeneli kozokhetho. Sifunda amasosha ebuyele emabharakhi, njalo sithi sifuna ukwazi ukuthi ibalot paper liprintwa kuphi, njalo ngubani. Sibe kwazi njalo ukuthi ama-ballot paper akhona aprintwe mangaki, azadindwe mangaki. Kubeke segcekeni konke ukwenzela ukuthi ama-election.
Bese kulokukhonona abamanye amabandla aphikisayo besithi umanyano we-MDC Alliance usuthathela ikomishini yeZEC umsebenzi. Okungumqondo ophikiswe uNkosazana noMathemba Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba sakoBulawayo ebandleni, othi iZEC kakumelanga iyamele noba yiliphi ibandla lezombusazwe.
iZEC asiyithatheli msebenzi, iZEC i-independent board kumele ilalele ukuthi abantu bathini. Khonokho ukuthi iZEC iqamele elinye ibandla isibone ngani abantu abakhuluma izifiso zabo sebefuna ukuyithathela umsebenzi kayifuthi. Esikufunayo ukuthi iZEC yenze izinto ezicacayo, otherwise lo nyaka silandanga kudala.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngemva kwesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa Selanga okuzanziwa ngalo ukhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi. Abebandla elibikwa lisekelwa ngoye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe ele-National Patriotic Front labo batshengisele usekelo lwabo kutshamisa lokutshengisela kwe-MDC Alliance. Ibandla le-NPF belimele ngumnumzana Jairus Mawarire loShadrack Mashaya Mombe ababengamalunga awe-G40 ebandleni le-ZANU-PF. Abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo sebelesikhathi eside bekhala ngokuthi ibandla elibusayo eliZANU-PF kalizake linqobe ngokomqotho, kodwa bahlala besenza ubuqili labebutho ukwalela embusweni. Ministry 27 Harare, you keep on bed.
Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ihlangene lamuhla lamabandla wonke akoBulawayo akhangelele ukuncintisa kukhetho lalonyaka esikolo seMilton Junior. Bebonisana ngengwalo ezidingakalayo mhla zilitshumilane kuyona le inyanga edalela ukubhalisa ele-nomination court elizahlala e-Trade Gold ku-Court 5. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga amabandla akhangelele ukuma kukhetho lwalonyaka lamhlanje athole imfundiso esuka kwabeZEC mayelana lengwalo ezidingakala ukubhalisa edalele nomination court okumele bazise emahofisini abo akoBulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kohlelo lolu koBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lo ngumhlangano wabo wakuqala lamalunga amabandla ezombusazwe ojonye ukubabonisa ngokumele bakwenze kusasele sikhathi, ngoba lonyaka amabandla akhangelele ukuma kukhetho manengi.
Umhlangano wethu wakuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakoBulawayo uthi sihlangane lama-aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination court. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane besiza lezinto ezigondileyo, ngoba siyananzelela ukuthi ama-political parties maningi kathesi. Abantu bangabuya lezinto ezingakwananga kuzabathwalisa nzima, lathi kusithwalise nzima futhi ukuthi siqede ngalelo langa.
Usikomichi weZEC umnumzana Daniel Chigaru uveze ukujabula ngenani labantu abangenela umhlangano ethi uqhutshwe kuhle.
Namhla lapha besilomsebenzi wokuzama ukufundisa lokulungiselela abantu abafuna ukuba babe ngama-candidates. Sibalungiselela ilanga lamhla ka-14 lapho sizakuhlangana khona ezi-nomination court zihluza abantu abafisa ukuthi babe ngabameli. Sisalungisa ukuthi abantu bazabhatala ngayiphi indlela.
Unkosikazi Charity Mpofu okhangelele ukuba lilunga ledale lephalamende emele izaphu enkulumane uthi uhlelo lolu luyabukeka.
Uhlelo obesilalo lezekhi lubele sifundisa kakhulu. Sibona angathi kuzasezela kube lula ukuthi siregister ngoba nxa singaqalisa khathesi kusiyafika ilanga kuza kuba lula ngoba ama-corrections siyabe sesiwenzile.
Unkosikazi Nomvula Mguni okhangelele ukumela ibandla le-MDCT ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ebulawayo East uncome uhlelo lwe-ZEC.
Uhlelo luhle kakhulu ngoba mbona ngazani singalandela lokho esikutshele namuhla akusoze kube le-confusion. Sizahambisa amaphephethu ngesikhathi singaxokozeli ekugcineni.
Ilunga le-ZANU-PF elikhangelele ukuncintisa ukuba lilunga ledale elimela inketha mganwini umnumzana Elfas Mashaba uthi ufunde okunenyi emhlanganweni wanamhlanje.
Izekhi kuzosinika iziqondiso zokuthi njengama-candidates sizibambe njani njalo lokuthi sisiya ku-nomination court mhla ka-14 kwini kukhangelelweyo ukuthi ama-candidates akwenze. Ngilethemba kuzasincedisa ukuthi siphangise ukwenza izinto zethu. Nxa sikhompeya ngokwenzakala ngo-2013 kwaba lama problems abakhona abantu baxokozela but nxa kusenzile bazathi kuzahamba ngendlela.
Amabandla wonke akhangelele ukungena kukhetho lonyaka ajabulele uhlelo lwe-ZEC kanye lengcazelo yokumele kwenziwe ukuze bengehluleki ukungena ekhethweni. Abadinga ukuncintisa lonyaka bakhuthazwe ukuya emahofisini awe-ZEC kobulawayo bayeboniswa ngakho konke okuqondileyo okumele bakwenze. Labo abakhangelele ukuba ngamakansila abahlawuli lutho kuthi amalunga edale lephalamende ahlawula $50 amadola kuthi abafuna ukuncintisa esikhundleni sikamongameli bahlawula inkulungwane eyodwa yamadola njalo amaphepha abo enomination alungiselwa eHarare emahofisini e-ZEC hathi kobulawayo. I-ZEC ichaze ukuba ngesikhathi amabandla eletha amabizo azabamela e-Senate kanye lamalunga e-proportional representation kumele bahlawule ikhulu lamadola. Kusukela izolo i-ZEC iqale ukupha amabandla lamalunga abo amaphepha okumele bawagcwalise bawabuyisele e-ZEC idale le-nomination court lingakahlali kumbe ngelanga lihlala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu Reserve Bank umnumzana John Mangudya ubikwa esithi ibhanga leli lizancedisa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi elizweni. Ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe inhlelo zokulima njalo amanzi atholakale lula. Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oweWater Infrastructure Investment Conference eHarare olenjongo yokuqoqa imali kuthuthukise inhlelo zamanzi ezingama-30 ezizalethela ilizwe amanzi amaningi. Evula lumhlangano ngokusemthethweni izolo, uMongameli Mnangagwa utshele osomabhizinisi abakulo mhlangano ukuthi ukuswelakala kwamanzi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe ngakho uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlelo zamanzi encediswa ngosomabhizimusi. Ukuhlaziya isimo samanzi elizweni kanye lenhlelo zikahulumende sixoxe lomnumzana Sam Siphephankomo owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano.
When I was minister wamanzi, a lot of businesses and investors were very willing to invest. Wokuhlupha ngaleso sikhathi iquestion ye 51% wokufanele ukubana ama-investors ayisurrender to locals ngizwa ukuthiwa sebakukhipha. Engikwaziyo ukuthi ama-projects awe-water amaningi ami, especially even those engathiwa ngiwa-initiatile ami, referring to ngapha lapho kuhlangothi emphila kuona ele-Matabeleland. Kwakule Gwaishangani Dam li imi, kwakule Zambezi Water Project imi, kulama projects amaningi afanele enziwe even kobulawayo ukuthi amanzi atholakale abantu ama rights abo ngamanzi abe protected. But mnambona ngana ama investors wonke la nxa kutheni Zimbabwe is open for business balindele ama elections.
Bebe sithi bazaqoqa imali yokuthi bethuthukise inhlelo ezingamachumi amathathu zamanzi ezizalethela ilizwe amanzi amaningi kakhulu. Kungenzakala yini lokho? Nxa kuyukuthi konke kuhambe kuhle ukhetho lwaqhotshwa kuhle.
Well, kwenza isikhathi abantu laba bayakhuluma izinto njengama-politicians abafuna ukuthi towards an election kuzwakale angani kukhulu okuzayo nxa bangaba yibo abasesikhundleni. Ngiyakwazi mina ukuthi lokho izinto ezingalula, into efanele ibe planned properly njalo ithatha isikhathi eside. Ukwenza idam takes a long time and so even lokuyenza amanzi ayefika ezindlini zabantu requires a lot of infrastructure. Amanzi adeveloped amanzi abo ngama 20, 30, 50 year plan. Lapha ayikho iplan enjengaleyo, siphunguthi nje okuvikileyo yikho. Lanxa kwaze kube layo iplan nguminister, nxa ungxenye ungwenye ibandla elingasilo elibusayo, iplan yakho izaba swathethi ngoba kuyabe kuthiwa ungaphumelela ukukwenza lokho. Then uyabungani i-government ebusayo iyasolwa. But iqiniseke ukuthi angikholwa ukuthi bengakwenelisa lokho in the next 5-10 years.
Lo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano. Sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngumeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Nxa idale leSenate lingasuthiseka, uNichols nguye osezathatha isikhundla esichiwe ngumnumzana Harry Thomas Jr. osaphethe isikhundla sokuba ngumeli someli weMelika eZimbabwe okwamanje. Umnumzana John Taylor utshelela umsakazo ukuthi akukazakali ukuthi uzabuya nini kuzoqala umsebenzi ngoba kuza kuya ngokuthi usuthisile na idale leSenate.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa ngokuthengisela komanyano weMDC Alliance eHarare namuhla usola iZimbabwe Electoral Commission ngokwala ukulungisisa izikhalazo zawo ngaphambilini kokhetho. Ukuthengisela lokhu kungenwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungami Linkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo kothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwale Jordan uKing Abdullah usekhethe ilunga ledale lakhe lecabinet uOmar Razaz esikhundleni sokuba inhloko kahulumende esisele singatsela muntu ngemva kokuthiya umsebenzi kuka Hani Malkin.
Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili. Ukusilela kwamafutha lokhu kuqale ekuqaleni komnyaka, uhulumende wapha izizathu eziningi ezehlukeneyo ezibalisa ukusilela kwemali yakwamanyamazwe lokunye. Usomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha lokhu kungaba kubangelwa ukuthi uhulumende wafaka umthetho wokuthi amafutha kumele ethengiswe kuphela nxa ehlanganiswe lokuthiwa iblend.
Kobulawayo sesilodubo lololo lokushota kwamafutha, kodwa ke sinanzelela ukuthi ke awashotiswa ukuthi ayabe ngekho. Ifiwe liyabe khona, kodwa ke nxa ukuthi uhulumende wabe kumthetho lo ukuthi ke idaluthwe ke ngeethanol, sokusenza ukuthi ke idileye ishote ngoba iethanol yangikhona iyabe ingeneli ukuthi abamagaraji bayithole bahlanganiseke ne-fuel. Ibisiphuza ke sananzelela ukuthi ekuseni amagaraji wonke uzathola ke ngathengisa ifuel belindele i-ethanol engekhoyo. Yiyo ke i-artificial shortage ke esiyibonayo lapha koBulawayo.
Kodwa omele ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi imbangela yokusilela kwamafutha ikungahleleki kukahulumende.
Into ekhanyayo ukuthi lizwe lonke Christ sokugcwele ama queues abantu abalayinela ukudinga ifuel. Ifuel njalo intengo yakhona isiqansile. Uyakhanya sibili ukuthi kukhona okuswelakalayo phakathina kwe-distribution ye-fuel phakathina kwelizwe. Abaningi bethu bananzelela ukuthi kungabe kuyikushota kwe-foreign currency, also kusenza ukuthi laba abayi babathengisa amafutha benganelisi ukuthi bethole imali yaneleyo evela ku-reserve bank ukuthi behambe behode amafutha ebuye elizweni. But kukhanya ngani njalo kungaba lenye international dimension ekhona eyokuthi khona amafutha lapho asuka khona intengo yakhona isiqandile.
UNdlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimoto lokhu sokubangele ukuthi osomabhizimusi abanjengaye bengenelisi ukusebenza ngemfanelo.
Ngoba ke ngikhangela ngakini mina ibhizinisi yami ke ngezimoto, ekuseni kuyakumele zithele amafutha, kodwa ke siyahamba emagarajini esithenga kiwo uthole kuthiwa kayikho izetholakala emini. So kuyabe sokumisileke umsebenzi ukuthi izimoto zisebenze. Ngokunjalo ke kubisela phansi umnotho welizwe, ngoba ke izimoto xa zingelafika zingeke zisebenze. Kodwa ke kuyinto ke ebingalungiseka, ngoba yona ifuel ngokwayo iyabe iwodiwe, iyabe ikhona ke ngenxa yohlupho lukahulumende ofosa abantu ukuthi khona kabahlanganise le ethanolu. Besithi kona bazama ke ukuthi bathole imakhethi yayo mbe bathole bangezelele i-employment ke ebantwini bakithi, kodwa ke kuqineni kugcina sokubulala i-employment, ngoba ke amakhampani awa asasebenzi kuhle ngokushota kwayo leyo fuel ngenxa yokuthi ethanol iyabingekho.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda othi ukungatholakali kwamafutha sokucobodisa umnotho welizwe ovele uminxele.
Umnotho waleli lizwe uvele waphazamiseka kudala okokuthi kathesi osokusezakala sokuyikucobodisa. Ukuswelakala kwamafutha sokuyikucobodisa umkhonomi waleli lizwe, ngoba esesibukhangelele kathesi ukuthi intengo yezinto zonke kufuze ukuthi ikwanise ukuthi iqanse kusukisela ngeviki elizayo. Ambona ukuthi intengo izahlala ilokhu ifanana. Siyakwazi ukuthi ibilokhu iqansa, but iqansa abantu bengakaqalisi ukukhala kakhulu, kodwa kusiyafika kusiyaphela iviki elandelayo. Ngiyakholwa ukuthi ama-customers nama-consumers, abantu abathenga izinto ama-basic goods eZimbabwe, bazaqalisa ukukhala ngoba intengo yakhona yabe isikhwele ngendlela esingayijwayelanga.
Intengo yamafutha ezimoto emhlabeni jikelele ikhuphukile, kodwa njengenhlala yenza iyehla ngemva kwesikhatshana. Kodwa eZimbabwe intengo ingavele iqanse ayehli.
Udaba lolu silwethulelwe nguChris Gande weStudio 7. Kusukela ngesikhathi kubunjwa ibandla eliphikisayo le-MDC likhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, isigaba seMashonaland East sazakala singesinye sezigaba ezisekela ibandla leZANU-PF lobe ngumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana Robert Mugabe. Kodwa amabandla aphikisayo kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi lokho kulakho ukuguquka ngenxa yokudonselana okuphakathi kwebandla leZANU-PF okwamanje, lapho kuxotshwe iziphathamandla zebandla ezimbalwa esigabeni lesi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa emaningi amabandla azoncintisa kukhetho lwalonyaka kulokudonselana kwe-MDCT, icele likhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa likhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esiphezulu. Kusukela ngomnyaka ka-2000 i-MDC ibunjwa, kuze kube khathesi ibiqhubeka inqoba eHarare Metropolitan kukhetho lwamalunga edale lephalamende lakumasipala. Lokhu kuguquke kukhetho luka-2005 loluka-2008 lapho iZANU-PF enqobe eHarare South kuphela. Ngomnyaka ka-2013 iZANU-PF yalondoloza iHarare South yazothola ezinye njalo izihlalo ezinhlanu. I-MDCT yona yanqoba endaweni ezingama-23 njengoba ama-constituency aweHarare Metropolitan engezelelwa ngemva kokuqunywa kwamanye akhona. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust, CYDT, esebenzisana labasakhulayo esigabeni seGwanda, uNkosazana Chasisile Ndlovu, uthi MDCT ilakho ukunqoba njalo kukhetho lwalonyaka eHarare Metropolitan.
Uma siqathanisa i-performance ye-opposition lezi-ruling party endaweni yaseHarare, siyananzelela ukuthi i-opposition izibambile kakhulu eHarare, ithola amavoti amaningi ukudlula i-ruling party eyiZANU-PF. Lokho kusenziwa ukuthi abantu abaningi sibathola eHarare ngabantu abathola ulwazi olujulileyo, njalo abathola abakwanisa ukuthi becubungule izinto ngendlela ebalulekileyo, bebone ngelihlo elibanzi kulalabo abatholakala ngaphandle kweHarare, abaphila ngepropaganda abayithola kuZANU-PF. Khathesi iHarare ngokwayo iyanelise ukuthi ibe labantu abangu 850,000 abayanelise ukuregister as voters, and iningi langkhona lingabantu abatsha abangabe bebona izinto differently, njalo futhi abangabe bethakazelela ukubona utshintsho lwezembusazwe. Kungagcina kusenza ukuthi iHarare futhi iqhubeke i-opposition ezibambile.
Okubangele ukuthathelwa ezinye zezikhundla leli bandla le-MDCT kukhetho luka-2013 zithathwa ngabebandla leZANU-PF. Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, laye uthi iHarare ngeye-MDC kusukela ngo-2000.
IHarare siyananzelela ukuthi kakhulu iyasekelwa nabantu esingathi ama-supporters awe-opposition. I-opposition parties sijayele ukuwina eHarare Central. But ke umahluko okhona lapha engiwubonayo omkhulu ngokuthi abantu abavothela i-opposition ngaseHarare bavothela ngezizathu zokuthi bona bayabe beyifuna i-opposition.
Kodwa unobhala kuhlangothi olubona ngezemithetho kuZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana uthi kukhetho lwalonyaka bakhangelele ukunqoba eHarare Metropolitan kulandela inguquko ebekhona ebandleni lakhe yokuxotshwa kobe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kubandla le-National People's Party, NPP, uMnumzana Khulani David Ndlovu.
Siyabonga Mavis Gama. Hayi, isikhathi asiselaso, ngakho siyehlukana lapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.